Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokwethulwa kwezindaba edalela ePhalamende uMnumzana Clement Chikwinya uchaze umuyi uChakaoza njengomuntu obezinikele emsebenzini wakhe wokuthapha izindaba. UChikwinya utshele abekade bekulo mkhosi owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn lamhla ukuba lokhe ilukhuni imithetho eqondisa imisebenzi yokuthapha lokuhlela izindaba kuleli lanxa ilizwe laloba igama kuzivumelwano ezimbalwa ezigoqela ezenhlanganiso yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika, iSADC, umanyano wamazwe e-Afrika, AAU, kanye lezemhlabeni wonke jikelele.
In spite of these commitments that Zimbabwe voluntarily assented to from the beginning of this century, the Zimbabwean government has sought to repress the right to expression from the words one speaks in print, broadcasting, and including personal messages between people in the form of emails and telephone conversations. Of late, this has extended to messages over the internet, social networks such as Facebook. In legislation and in practice, citizens of Zimbabwe have therefore been denied the right to speak.
Uthi lanxa ibikhona eminye yale mithetho kusekelo sombuso seLancaster enikeza intatheli izindaba amalungelo abo abezombusazwe bebengayilandeli. Uthi udubo yokuba inkokheli zikahulumende kazizilandeli vele iziqondiso zalezi zivumelwano kanye lokungafezi izithembiso lanxa kungaze kube khona kusisekelo sombuso.
However, we have seen that in the majority of cases, well, at least we have got so much good provisions within our constitution, we don't enjoy the same provisions due to interferences by those superintending our own constitution. So the idea or the lack of constitutionalism within the superintendents of the constitution has always hindered us from enjoying these provisions.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya laye obekulo mkhosi uthi uqakathekile ukuba kube le mithetho eqondisa ukusebenza kwentatheli izindaba kodwa ivelele kizo intatheli izindaba.
Kungangenela uhulumende ngoba uhulumende nxa engenela imithetho yakhe eminingi ekhona yekuvimbela ukuthi abantu babe lithuba lokuzikhulumela bakufunayo. Kodwa njengokusekwenziwe uthi vele abaningi bakhona bathi nxa kuleziqondiso kumbe imithetho ekhona kayibe imithetho enziwa intatheli izindawo bona bebodwa.
Ungwenya uthi lanxa kumele luqondiswe ngemithetho uhlangothi lwezindaba kasikho isidingo sokuba uhulumende abe le mithetho elukhuni eqondisa imisebenzi yokuthapha izindaba elizweni.
Ngoba uhluphe ukuthi kawusuze bekwazi ukuthi umuntu uyacina ngaphi ngokuqondisa ngemithetho yakhona. Kodwa kusoba ukuthi kulabanye abantu abangakwazi ukusebenzisa inkululeko yokuhle yokukhuluma into ezinjengokuthethisa abantu kumbe ukubhala izinto eziqondane lempilo yomuntu engelani la loZulu. Kufanele kube khona le ndlela zokuthi abantu banjalo bancediswe. Kodwa angiboni ukuthi kufanele kube le singathi ngesikhiwa institution ngoba nxa ungakhuluma into engathandwa ngabantu nxa liliphepha liyagcina lingathengwa. So kodwa nxa ubona ngathi umuntu kuthukile kumbe uthethisiwe kule minye imithetho evele khona encedisayo ukuthi wena uhambe umthethandaba ecourt uyekuthi uzibani bani umthethisile. Uthi lifake i-institution yokuthi abantu kube umuntu athethe izindaba ziqondiswe kube lama-controls imbona ngathi lapha kuliphutha.
Oze njengomunye wama-commissioners eZimbabwe Media Council eligqitha njalo uMnumzana Chris Mike uthi bivele ikhona imithetho elondoloza ilungelo lentatheli izindaba kule draft yesisekelo esitsha sombuso esisanda kwamukelwa nguZulu. Uthi siqokoqela ukuba izalandelwa nali imithetho zinkokheli zikahulumende kumbe kuzaba ngokwensukwini sokuba ingalandelwa lanxa ingaba khona imithetho emihle elondoloza ilungelo hatshi elentatheli izindaba kuphela kodwa uZulu wonke. Umike ukhuthaza inhlanganiso ezimela intatheli izindaba kanye loZulu ukuba behlukane lomkhuba wokusola nje kuphela kodwa badinge indlela zokulungisisa umumo okhona kundaba zamalungelo okuthapha izindaba kanye lezokukhulumisana.
When the political will of politicians and bureaucrats is at its lowest, I believe that we the citizens, the press included, should strengthen our resolve to bring about the change that we desire to see. We must sharpen our voices in speaking truth unto power until we achieve a society, the democratic standards, and all the dreams that Bonwell had for Zimbabwe.
Inkokheli zenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zivumelene ukuba lokhe umkhulu umsebenzi wokuletha inguquko kumithetho elondoloza imisebenzi yokuthapha indaba elizweni. kuvunyelwe njalo kuba uhulumende ayilandele ngokugcweleyo leyo mithetho esithe yaba khona kule draft ekhangelelwe ukuba isekelo sombuso hathi ukuba kube ngumbhalo nje ongalandelwayo. Abangene lomhlangano baveze ukuba lokhe umumo ungemuhle elizweni kundaba zokuthapha indaba okuyilona dubo ngalesi sikhathi ilizwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho. Bathi uqakathekile njalo ukuba kubunjwe inhlanganiso ezathatha imibono evelela kuntatheli izindaba ngokwazo. Bathi kumele ube khona lomthetho olondoloza ukusebenza kwalezi ntatheli izindaba elizweni. Lomkhosi wokukhumbula imisebenzi kamuyi uBonwell Kingdom Chakaoza oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe bemanyelela be-Voluntary Media Council of Zimbabwe wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Safe to Speak, Securing Freedom of Expression in All Media. Njalo kungomunye wemikhosi yokunaza ilanga lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Ngimela e-Studio 7 ngise Harare yimi uMavis Gama.